Abanye abantu edolobheni leli bebezisebenzela njengehlala yenza namuhla besithi babhekane lenhlupho ezingapheliyo. Batshele iStudio 7 ukuthi kabalamali yokuthenga ezifele emlonyeni lokunokudliwa ngosuku lolu. Umnumzana Thandeko Zindimkandla oyisakhamuzi seGwanda uthi usuku lwekhisimusi luhlezi lukhangelelwe ngabaningi ngoba luhlanganisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo, kodwa yalonyaka ikhisimusi imboza.
Aluba imbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja, ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi. Angithi ikhisimusi kumele kudliwe izibiliboco. Lezo zibiliboco zingaba khona emavinkilini labo okuthengwa khona, kodwa imali ayikho.
Ugcizelele esithi ikhisimusi yakulezi nsuku ayisajabulisi njengayizolo ngenxa yomnotho obhidlikileyo.
Ngikhangele nje lapha ngibona abantu abanye lokugeza abakagezi, kanti-ke ikhisimusi izolo bekuvuka kugezwa kudliwe kusesekuseni kuhanjelwane kuvakatshelwane. Khathesi yilowo lalowo uhlezi labahleli khona uzidlela inqoqo zomlomo. Kwezinye iy'ndawo njalo laba abasemadolobheni amanzi kawakho, ugesi kakho, imali kayikho. Lalaba abalenqola zomlilo amafutha abawathela ngani ikhona ekhalendeni, kodwa phakathi kwabantu kayikho.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Elliot Sindi esiyisakhamuzi seGwanda othi kube lokusilela kwempahla ezitolo ezivalisa isinkwa.
Thule ukwenzisa ukuthule, because uyafunda ajele ukutholakala amakhisimusi asitholakalayo. Even isinkwa people are just rushing to fum ingqomuntu funa idazini kuthiwa kuthenga two, kumbe ubona imoto ivela koBulawayo asilabheka la uzokuthiwa isithenge yonke yaphela.
Unkosikazi Thabitha Moyo uthi lanxa ikhisimusi yalonyaka ibiduma, yena nomndeni wakhe bayayijabulela.
Namhla ngiyatshona ngilabangikhaya celebrate ikhisimusi isisitsha ndawonye. Ntambama ikhudapho eziyabe zisiwa khona manje, cause siyabe sesiphekile ukukho umakhaya, sizihlelele isitshwala lebrayi, sikholise nje njengemoli.
Umfundisi uSenfanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe, uthi abantu bengalahli ithemba loba bebhekane lobunzima.
UNkulunkulu usinika ithemba elitsha elokuba kasitshiyanga phakathi kwethu, njalo ke yonke imumo esingena kiyo uNkulunkulu kiyo. Ikanti njalo yena uNkulunkulu akulalutho olumehlulayo. Ngalesi sikhathi sekhisimusi isikhathi sokuba ithemba lakho livuseleleke, ungalahli ithemba, kodwa ithemba ukuba uNkulunkulu khona ulathi. Njalo kube isikhathi sentokozo, sihlangana lemuli zonke endaweni ezehlukeneyo. Njalo isikhathi sokupha, ukuba ngalesi sikhathi lawe uphe omunye umuntu esimisiki.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abagoqela abahlala kwele South Africa abaziwa ngokuthi zindiva, labo baphenduka ekhaya ngobuningi babo lonyaka loba bezidonsa nzima lapho abasebenza khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.